Isambulelo isahluko sechumile ficamine mbili. Emva kwalokho ngabona esinye isithunywa sisehla sivela ezulwini, silamandla amakhulu, lomhlaba wakhanyiswa yikukhazimula kwaso, samemeza ngelizwi elikhulu sisithi,
"Liwile, liwile iBhabhiloni elikhulu, seliyindawo yokuhlala omoya ababi, indawo yokuhlala omoya bonke abangcolileyo, lezinyoni zonke ezingcolileyo, lezizondekayo, ngoba izizwe zonke zidaliwe liwayini lokungcola kwalo, namakhosi omhlaba aphingile lalo, nabathengisi bomhlaba banothiswe yinotho yalo enkulu."
Ngasengisizwa elinye ilizwi livela ezulwini lisithi,
"Phumani kulo, bantu bami, ukuze lingahlanganyeli kanye lalo izono zalo lezifo zalo, ngoba izono zalo zifinyelele ezulwini, lo Nkulunkulu ukhumbule ukungalungi kwalo. Phindiselani kulo njengokwenza kwalo, liphinde kabili okwemisebenzi yalo, liphinde kabili amandla enkezo equtshwe yilo. Linikeni ukuhlupheka nokulila okungangalokho elizidumisela zikholisa ngakho, lithi enhlizweni yalo,
Nihlezi ngiyinkosikazi, kangisuye umfelwakazi, futhi kangisoze ngabona ukulila.
Ngakho-ke ziza kufika ngasuku lunye izifo zalo, imikhuhlane lokulila lendlala, futhi liza kutshiswa ngomlilo, ngoba inkosi uNkulunkulu elithonisisayo ilamandla. Amakhosi omhlaba aphinga lalo ezikhohlisa lalo aza kukhala alile, lapho ebona intuthu yokutsha kwalo. Aza kumakachana ngokwesaba ukuhlupheka kwalo esithi,
"Maye, maye kuwe muzi omkhulu waseBhabhiloni, ngesikhatshana kufikile kuwe ukuthonisiswa kwakho."
Labathengisi bomhlaba baza kulikhalela, balililele, ngoba impahla yalo kayisathengwa muntu, impahla yegolide leyesiliva, lamatshe amahle, lamangqongqo aligugu, lamalembu amahle ayibubende, layisilika labomvu, lazo zonke izihlahla eziliphuma, lezinto zempondo zendlovu, lezinto zezihlahla ezibiza imali enengi, lezethusi, lezensimbi, lezelitshe elimhlophe, amaxolo esihlahla esithiwa yikinamoni, lokulephunga elimnandi, lempepha, lemure, lamakha, lewayini, lamafutha, lempuphu ecolekileyo, lamabele, inkomo lezimvu, amabhiza, lezinqola, lezigqili, lemiphefumulo yabantu, baza kuthi,
"Izithelo ezazifiswa ngumphefumulo wakho, zisukile kuwe, lakho konke okunothileyo nokukhazimulayo kukulahlekele, kakusoze kubuye kufunyaniswe."
Abathengisi balezi zinto abanotiswe yilo baza kumakhatshana, besesaba ukuhlupheka kwalo, bekhala, belila kakhulu, besithi,
"Maye, maye kuwe muzi omkhulu, owawambathiswe amalembu amahle, layibubende, labomvu, uceciswe ngegolide langamatshe amahle, langamangqongqo aligugu, ngesikhatshana nje, yonke inotho yakho ichithekile."
Lezi nduna zemikolo, labo bonke abahamba olwandle, labatshayeli bonke bemikolo abamisebenzi yabo isolwandle, bemakhatshana, bakhala bebona intuthu yokutsha kwalo besithi,
"Yuphi umuzi ofana lawo, umuzi omkhulu na?"
Bathela uthuli emakhanda abo bekhala, belila, besithi,
"Waye, waye kuwe muzi omkhulu, lapho bonke babenemikolo olwandle, wanothiswa inotho yawo, uchithekile ngesikhatshana nje."
"Thokoza ngawo wena Zulu, lani bangcwele, labapostoli, labaprofeti, ngoba uNkulunkulu uthonisisile waliphindisela."
Isithunywa esilamandla safukula ilitshe elinjengelokuchola, saliphosela olwandle sisithi,
"Ngokunjalo iBhabhiloni umuzi omkhulu liza kuphoselwa phansi ngamandla, lingabe lisafunyanwa. Umsindo wabashaya amacacu, lwabahlabeleli labathaya imihlanga lezimpondo. Kawusoze uphinde uzwakale phakathi kwakho. Nabaleminwe yokwenza imisebenzi kabasayi kufunyanwa phakathi kwakho. Nomsindo welitshe lokuthola kawusoze uphinde uzwakale phakathi kwakho. Lokukhanya kwesimane kabusayi kukhanya phakathi kwakho. Nelizwi lomnyeni lomlobokazi kalisayi kuzwakala phakathi kwakho. Ngoba abathengisi bakho bebeyizikhulu zomhlaba, lezizwe zonke zikhohliswe yikuthakatha kwakho. Futhi kwafunyanwa phakathi kwakho igazi labaprofeti nelabangcwele, nelabo bonke ababebulewe emhlabeni.